hayi uphethe kahle sibili njengoba nje bahlala sisho ibandla lethu lokhu liphila njalo liyaphambili umongameli walo ufake amandla a-renewed namhlanje kanti ukhumande batshele ubana hhayi iZANU PF iyaphila obona nganti yafa kavuka pheka utshwala ngoba yona izosaphila
ye manje ungasitshela ukuthi izinqumo zona lezi libona ungani zingaphathisa njani ilizwe
into vele ebesikhuma ngayo kakhulu besikhale ngendaba yomnotho oqala okwesibili besikhale ngendaba ezemfundo sikhale futhi ngendaba ye-education ukubana kubanjwe kanjani lalapho u-manager of finance ebecazulula ukubana nxa ukhangele i-vision esilayo e-new dispensation yathi ezinga ukuthi bona sibone ukuthi i-education yethu ibuya lelo ama-practical skills athi ukufunda kuphela amabala kodwa ukuthi umuntu aphume esephekekile sekwanisa ukubana ayenze into engayenza ukubana kube lobungcono kumkhono owezimbabwe so into elungisona yizo eziqadele kakhulu esizibambile ezintathu eze-education ezempilakahle njalo futhi lezomnotho njalo nxa ukhangele uzabona ukuthi ona this year kukhulume amaminista abathathu kuphela abakhangelane lezomnotho kakhulu kukhulume uminister of finance kwakhuluma uminister of mines kwakhuluma lo minister ophethe ezokulima ngoba phela sikhangele ukuthi ona vele umkhonomo wezimbabwe uvele ubanjwe indaba zokulima zona lezokwemba ezokumayina so ungakhangela kuyakunika-ke i-overall summary ukuthi kona nxa singathi akufake kube kufitshane ubana le i-conference ibeyi-conference yokukhuluma ngokuthi yona umnotho wethu owaleli elezimbabwe singawubamba njani ubana siwuvuse njengebandla elivele libusa ezimbabwe kwamanje
indaba ezifana lokusilela kwamandla kagetsi imali yemabhanga lokunye okunjalo khona likuphethe yini emhlanganweni
ye kuphethwe kakhulu umongameli ekufaka egcekeni ubana kuyini okunye osokuthi limazile wasifikisa endaweni nale okunye kwangikhona ngama-natural causes lawo esingathi kona ama-acts of god okunye ngokuthi kona ukuswelakala kwezulu njengoba sikwazi soke ubana amanzi aseyehlile ekariba ngale instead okuthi kona sibe sikhipha ugetsi ongafika almost 1000 megawatts owakathesi ikariba isinika only 100 megawatts okuthi ngakhe kona kuyabe soke lomehluko omkhulu kakhulu njalo futhi ukukhangela kubana indaba naleyi e-climate isi-affecte yaze yangena la kumakhelwane wethu e-South Africa ngale siyakwazi ukuthi nakulezi nsuku sikehlezi ubana babalama-challenges athize endaweni zamagetsi labo sebethola khona kubana okuthiwa yi-load shedding ababengakucabangeli but kungenxa yezinto nalezi ezemkhadi lanilani lokufa imean okwezinto nalezi ezilungisa amagetsi ankhona so konke kona kubana sikukubambele sakukhangela sabona kodwa as a way forward kumele siqalise ukuplana ahead sibona ukuthi yona next time asho siwele into zanalezinto our next generation akumelanga iwele izinto ezinjalo